Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Olamukela kuStudio 7, ngolwesithathu mhlaka 10 kuMabasa 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
This is why I call you. That Indus and Commerce, what can we do? I have no answer.
Lokhu yikho engibizeleko njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazile ngenkinga esibhekane lazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho ngenyanga edluleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uhulumende weZimbabwe usethengise ilizwe enxa esithi usehlawula abalimi abamhlophe.
Very soon, the people of Zimbabwe will turn on him and you'll have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates...
Unye kudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azaqasha khona.
Imizamo kahulumende yokuthi udaba lwegugurawundi lungabinsindaba phenduli lusola ngabadabuka esigabeni seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje unxuse osomabhizimusi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteke engozini yezulu lesiphepho elecyclone Idai ngenyanga edluleyo ezabelweni zeManicaland leMaswingo balahlekelwa yimizi lempahla. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcwele.
Emhlanganweni owenzelwe emzini wakhe weState House eHarare uMnangagwa uthe uhulumende akalayo imali enele ukusiza wonke abalahlekelwe impahla, yikho ekubone kufanele ukuthi abanxuse bacebisane ukuthi bangasebenzelana ngayiphi indlela ukunceda abawelwa ingozi.
This is why I called you, that as Indus and Commerce, what can we do? I have no answer.
Lokhu yikho engibizeleko njengohlangothi lwabosomabhizimusi ukuthi lingasiza kanjani. Angilayo impendulo kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilazise ngenkinga esibhekane lazo ukuze labo abanelisayo bacabangisise ngakho bazibuze ukuthi bengasiza kanjani.
UMnangagwa uqhubeka wacela amankampani wonke yaselizweni ukuthi ancede ngayo yonke indlela izabelo ezawelwa ingozi yecyclone Idai, akhethe ukuthi iziphi izikolo, amabholoho, imigwaqo loba izindlu abangazilungisisa kuleyo ndawo. Uthe amankampani azakwakha izikolo lemigwaqo alakho ukunikeza amabizo alezo zakhiwo ngamabizo amankampani abo ukwenzela ukuthi izizukulwane zibe kwazi ukuthi yibo abazakhayo. Umphathi Ntambo obona ngobudlelwane bezimbabwe namazwe omhlaba wonke umnumzana Sibusiso Moyo uthi kuqakathekile ukubambana ngesikhathi sengozi.
Yinto eqakathekileyo kakhulu ngoba upresident ubone indaba le ephele iZimbabwe, asikaze siswele abantu abafileyo kanje elizweni leli ngemuva ngaphandi kwempi abantu abaphaya during the war. Kodwa kathesi upresident uthethe ibandla leli ukuthi amabhizimisi wabuye labo yezintuthuko konke le ndaba zabo ukuthi labo bapreje ukuthi izibhedlela abangazithatha yiziphi, izikolo abaziyakha yiziphi.
Lokhu kugcizelwe ngumphathi Ntambo wezamabhizimusi amancane laphakathi naphakathi unkosikazi Thembiso Nyoni othi usizo oluvela phandle kwelizwe kumele lungezelele kulolu oluqoqa elizweni.
Bona ngalikuhle kakhulu iZimbabwe iyamangalisa ngokuthi ngale izizathu sasithengisele ukubambana, sathengisele ukuthandana, sathengisele ukusebenzela ndawonye. Njalo I think limzwile ukuthi upresident ubeyibonga kakhulu ukuthi abantu abakwenzayo uhulumeni uyabonga njalo nalokho abafuna ukukwenza siyabonga kakhulu ngoba ngaphandle kokubana sizenzele thina njengamaZimbabweans siyadala sonke seyemi kwabanye abantu siseyiswa njengesizwe esikufunayo ukuthi sisime sodwa sizimele sithandane sithengisele amanye amazwe ukuthi lathi kukhona singazenzela khona
iZimbabwe ithembise ukubhadalela abantwana besimane bani angamakhulu amahlanu 500 indleko ezifundo ezikolo eziseduzane leHarare ukuthi iPro Plastic ithe izakwemba izibhola ezingamashumi amabili anhlanu 25 ithenawulayo ibuye le mpahla yokufulela izikolo zonke zeshimane mani inhlanganiso yabachola impuphu lefulawa eGreen Millers Association of Zimbabwe layo ithembise ukusiza ngokudla kwabantwana bonke bezikolo ezizabeleni ezelwe ingozi kodwa umnumzana Anele Moesa kamuzi Harare uthe loba kuluhlelo oluhle olwenziwa ngukhulumende kulusiza ukuthi sokuqhamuke udaba lokuthi sokulabanye asayebanjwa betshontsha loluncedo olubuthaniswayo.
Mina njengomhlali weZimbabwe ngiyafisa ukuthi bonke laba abafake isithembiso phambi kaPresident bazagcwalisa isithembiso zabo. Njalo siyakhala ukuthi abano president engafaka ama-measures ukuthi lezo zinto eziyabe zifakiwe ngabantu tholakala siya abantwini laba abamele bavale njalo lokudlwangudlwangu lokutshontsha.
Lokhu kuza ngemva kokuba ngeviki edlulileyo kubanjwe amadoda ababili edolobheni lerusapi abafunyenwe bethwele impahla ecadelweyo ukuthi ibitshontshwe eshimanimani zithethwe kulezo okumele zisize labo abawelwa ingozi. Iningi labantu lithi kuza kuba nzima ukuthi uZulu athembe uhlelo lokubuthanisa usizo okwenziwa elizweni lonke ukuthi ngempela luzaqondisa kulabo abale ingozi nxa uhulumende engaphume egcekeni ngendlela aqhuba ngayo uhlelo lokwabela lolu sizo. Uhulumende kamongameli Mnangagwa uvele ehleze solo kakhulu ngokwehluleka ukulungisisa ingozi ezifana nale ngokungabeli imali enelayo esikhwameni se-Disaster Management Fund lapho ehlela inhlelo zendlu kahulumende e-budget eyiyo ekade izaphathisa ngesikhathi esinje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Pepe.
Amalunga edale lephalamende ayengawe committee ebona ngokwenjiwa kwemigodi yayikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa atshele ikomiti edingisisa ngalolu daba ukuthi umnumzana Shepherd Tunjia owayeqoqa ukuthi behlangane losomabhizinisi umnumzana James Goddard uvele liqili okungafanelanga lithenjwe. Amalunga la abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo walikomiti, umnumzana Leonard Chikomba webandla lezanu PF omela igokhwe eKabuyini, umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe nomnumzana Prince Dubeko Spanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MDC. Umnumzana Mliswa uzimele betheswa icala lokuzama ukwamukela imali efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola i $400,000 kumnumzana Goddard owayefuna ukutshala imali kwinkampani yeWange Colliery. Asizweni amazwi kamnumzana Mliswa esithi umnumzana Tunjia kathembeki.
He's a criminal, he's a con artist, and I will not be in a meeting where there's somebody that I don't trust.
Umnumzana Chikomba uyavuma ukuthi wamnika umnumzana Goddard okwebhanga isithi mhlawumbe nguye ozabhadala isikwelete alaso kumnumzana Tunjia.
Yazi imali bayiziwa ukuthi akatwa ngumuthi saka bayiziwa ukuthi ngona kwandile barkoya sheba tos lumziwa tos nemiya saka ndela ukuthi singwazi kwathela ukuthi somali yakhe.
Umnumzana Spanda uthi wamphekelezela umnumzana Chikomba kumnumzana Goddard ngoba isithi udaba lolo alula kwenzalo kwewanke.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down from the offices of Mr. Goddard saying that ungavuma kubhadala mali yakho. But I didn't hear Mr. Goddard himself.
Umnumzana Goddard laye usanda ukugcizelela amazwi afanayo phambi kwedale leli esithi umnumzana Tundia nguye owayefuna ukufunjathiswa njalo umnumzana Chikomba wezanu PF nguye owamnika imininingwane yebhanga lapho ayengafaka khona imali.
Okay. Ngeli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo esiseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 lagu 13860 kilohertz.
Kheli welinye lamabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi inyathelo likahulumende weZimbabwe lokufuna ukuhlawula abalimi bamapulazi amakhulu inenge labo kungabamhlophe abathathelwa lawo mapulazi lifana lokuthi uhulumende usethengise ilizwe. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba eJohannesburg lamhlanje umnumzana Malema uthe wethusa ukuthi izalwane zeZimbabwe ziphakathi kokuhlupheka ngokuswela phose zonke into ezigqakathekileyo empilweni. Kuzwakala uhulumende sithi kule mali ezasetshenziswa ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi. Uthi linyathelo eliyingozi leli elenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Very soon, the people of Zimbabwe will turn on him and he will have nowhere to hide. They don't deserve any compensation. Anyone who compensates
kunye kudala abantu beZimbabwe bazamhlamukela ukuthi uzaswela lapho azaqasha khona. Akufanelanga bahlawulwe. Lowo ohlawula labo abajontsha umhlaba ngumthengisi. Ngalokho uMnangagwa ngumthengisi. Besicabanga ukuthi uzaletha inguquko eZimbabwe kodwa uqhubeka esenza kubi okwedlula lokho esakubonayo.
Ngesikhathi ememezela inhlelo zokusetshenziswa kwemali lonyaka, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wamemezela ukuthi uhulumende usebeke eceleni amadola izigidi ezilitshumi lasishiyagalombili $18 million ukuze ahlawule abalimi abathathelwa amapulazi. Le yinto yasanda kugcizelelwa nguhulumende emalangeni asanda kwedlula esazisa ukuthi lolu hlelo seluzaqala. Incitshi kwezombusazwe uMnumzana William Mpofu uthi kusobala ukuthi ngokwenza lokhu uhulumende udala amanye amaphutha ezama kulungisa elinye iphutha.
That is the problem whereby political elites or reasons of political expediency and opportunistic searches for cheap credibility.
Lolu luhlupho olutshengisa ukuthi inkokheli zezombusazwe zenza loba yini ngenjongo yokuthi zimukeleke emehlweni abathize. Benza nje into ekhombisa ukuthi abacabangi ngendlela efanayo laleyo abaqhuba ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi.
Kulabalimi abafika izinkulungwane ezine ababe lamaplazi kungakaqala uhlelo lokwabiwa komhlabathi. Iningi labo bakhitshwa ngodli ngesikhathi ababe ngabalweli bempi enkululeko loZulu Makhaza bethatha amaplazi phansi kohlelo obusekelwa uhulumende webandla leZANU-PF. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gateman Mkhwebu uthi kavumelani lokuthi uZulu elamba kuthiwe uzathathwa imali iphiwe labo abathatha amaplazi ngodli.
Mele sizibuze umbuzo ukuthi bazabhadalwa imali eizovelaphi ngoba iZimbabwe kwayona njengamanje ayela mali yayo. Imizamo nje yokuzama ukugaya amavoti lokuzama ukuthanda kanti isikhathi kusenzakala ukuthatha umhlaba layo umongameli wayekhona. Njalo irresponsible uhulumende bekumele ukuthi yena aqhamukele siphakamise ukuthi iZimbabwe singayivusa kanjani, imali singayithola kanjani ukuthi ilizwe livuse.
Kwela South Africa ibandla le-EFF yilo eliqale ukufunga ngamandla lifuqa eminyakeni emithathu edluleyo lisithi amakhiwa athola umhlaba ngodlinge esikhathi sombuso wamabhunu kufanele awuthathelwe lo mhlaba kungenasihlawulo. Okwakhathesi le yindaba isisekelwa liningi lamabandla ezombusazo osokwenze uhulumende ethule uhlelo lokuguqula isisekelo sombuso ukuthi amapulazi la athathwe ngokusemthethweni kungenambadalo. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nguBenedict Mhlapho.
Live Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lombhoqazo weGoground. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukulwisana phakathi kwabebutho likageneral Khalifa Haftar we-Libyan National Army olwisana lenhloko kahulumende uFayez Sarraj elisekelwa ngamazwe omhlaba bebanga ukuthatha isigodlo seLibya iTripoli kubikwa kuqhubekela phambili. Lokhe kwabulawa umongameli Muammar Gaddafi ngomvukela wawusekelwa ngamazwe angentshonalanga ele-Libya lisazange laba lilizwe elilokuthula. Amalunga idale lephalamende yakwele New Zealand asevotele ukwaliswa kokuthengiselwa kwabantu makhaza izikhali zebutho ezinjengombhobho osetshenziswe ukudubula lokubulala abantu abangamashumi amahlanu enkonzweni yamakholwa esimuslim edolobheni leChristchurch ngenyanga edluleyo isekela inyathelo elithethwe yinhloko kahulumende uJacinda Ardern. Imizamo kahulumende eyokuthi udaba lwe-ground lungazaba insindaba phendula ngokuvumela abathintwa yilumbhoqazwe ukuthi bathole incwadi zokuzalwa lokunye solusolwe ngabanye abadabuka esigabeni seMandebeleni. Umongameli Mnangagwa wenza umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo eziphansi komanyano we-Matabeleland Collective. Bexoxisana ngodaba lolu kwathi izolo wasethumela isiphathamandla sakhe kugatsha lwezomthetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuze ethule osekuzenziwa ngodaba lolu okubalisa ukuthi izolo esekhululekile ukuxoxa ngodaba lolu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo othi akuke dlule inyanga ezimbili bedilizelwe ibhakane abalifaka njengesikhumbuzo sabafa ngegugurawundi eBhalakwe.
Indaba leyi sina njengebandla le-MRP asondaba esingani sibehuha ngayo ngoba sinanzelela ukuthi uMnangagwa ngakaki serious ngokulungisa udaba lwegugurawundi. Okokuqala, before akhulume ngodaba lwama-birth certificate, lama-referrals and into zonke lezi azibalisayo, cabanga ukuthi kumele a-acknowledge kumbe avume ukuthi okokuqala uyi-perpetrator yegugurawundi. Yes, isikhathi esiningi sala sikhuluma nge-truth, justice and reconciliation commission esicabanga ukuthi kumele ibunge kuthiwo ukuthi kathi owayenza lokhu ngubani njalo wayekwenzelani. Lokhu ukuthi agijimele ukukhuluma ngendaba yama-birth certificate, lama-referrals lalokho okunye akubalisayo, cabanga ukuthi kakho sinsiye ngendaba leyo. Ufana lo muntu nje athatha uswazi akathi umntwana akhe angakhala abe semthengela isiwiji emqhubele. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi bengathatheka ngohlelo lukaMnangagwa lolu, becabanga ukuthi uMnangagwa usinsiye kudaba lwegugurawundi bazakhala ezimathonsi, ngoba uMnangagwa sicabanga ukuthi ukhala nje inyembe zengwenya engathi ngesilungu shedding crocodile tears ngasikhangele udaba lwegugurawundi olombhukazwe lolu. So thina njengebandla asonto esilehuha layo, ngoba sicabanga ukuthi okunye uyenza lokhu ngendaba yokuthi ufuna ukuzifika ku-international community ukuthi abonakale sengathi udaba lwe-genocide luphethe kanti kaluphathanga, udlala ngempilo zabantu bakithi.
Manje lina belikhangelele ukuthi aluphathwe njani udaba lolu ukuze sithi thina hayi lapha uzamile.
Indaba yokuqala baba, njengalokhu ku-commission yaseHarare kufa abantu kudaba laseHarare kufa abantu abangu-6 wasetha okwathiwa i-international commission. Sicabanga ukuthi bekufanele ukuthi aqale asethe i-international commission ezabanjwa ngabantu abangalakwenza udaba lwegugurawundi, ngoba sicabanga ukuthi indaba iqalela ekuthini iqiniso kalivele ukuthi kathi umbhuqazwe wavele wayenziwa ngubani njalo ejongeni njalo kulabantu abangaki abafayo labanyamalelayo. Ngoba ama-figures lawa ama-estimate athi over 20,000 people, singasicabanga ukuthi indaba yombhuqazwe mhlawumbe vele iyedlula i-50,000 kusiya ku-100,000 abantu ababulawayo. Ngoba kulezinye izindawo ezikhona zizwakala kathesi ezilama mass graves, othola ukuthi ibhuku elinjengale liyana ele-CCJP u-Breaking the Silence alizivezanga lezi ndaba. So kuyasicacela ukuthi iqiniso ngembhuqazwe kalikavezwa. So singabamba inhlwa ngekhanda, sicabanga ukuthi uhlupho lombhuqazwe yikuswelakala kwama-birth certificate lama-referrals. Siyabe singakaqalisi thina esikufunayo ukuthi kube le Truth, Justice and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo kodwa bangalani lokwenza lokwenza elizweni leliyana, ngoba sicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa nguye owadala lo mbukazwe njalo nguye okumele abotshwe asiwe e-International Court of Justice ukuze kuyecutshungulwa ukuthi abantu bakithi babulawelani.
Lokhu kuyenzakala ngemva kwamalanga amalutshwana kube lokukhangela singathi thina lesikhumbuzo sabantu abafa kumbhuqazwe weRwanda. Ungathini wena ngalo?
Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Kuyadanisa ukuthi isihulumende kaMnangagwa through udeputy wakhe uChiwenga ubonakala esiya eRwanda ukuyakhumbula abantu bombhuqazwe waseRwanda kumbe abe-genocide yaseRwanda, kodwa ekhaya ngapha bengavumi ukuthi khona abantu bakithi bababulala ngombhuqazwe. Yikho ngisithi mina kuyindlela yokuvala abantu bakithi amehlo. Ngoba okokuqala usananzelela ukuthi isikhathi sonke lesi besibotshwa sibotshela indaba zombhuqazwe, kunyanga edlulileyo nje kuqeda ukutshontshwa iplagi eyekade ifakwe libheshi likazulu ebhalagwe, esicabanga ukuthi izigangi zikahulumende bona abantu esingathi ngama-CIO abayenze into leyana yokutshontsha iplagi liyana, baphendula nje bevuma ukuthi hhayi udaba lolu sokungakhulunywa ngalo kungala muntu obotshwayo kuthatha amadeyi ama-birth certificate lama-death certificate into ezinjalo ngendaba yokuthi bazenza abantu asebephendukile ngoba sebevela bona udaba lombhuqazwe eRwanda.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Amakhosikazi ahlala kwele Bhilithane ahlangana enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eFacebook ngomnyaka ka-2017 asebumba inhlanganiso abayipha igama lokuthi kuwe babakazi bele njongo yokuphathisa abaswelayo eMathebeleland. Ngempela viki edlulileyo babe lomcimbi wokubuthanisa imali edolobheni leBirmingham eBhilithane. U-Ezra Chisa Spanda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baze ngobuningi emkhosini wobuthanisa imali yenhlanganiso yabo mama abazibiza ngokuthi kuwe babakazi. Unkosazana Nasi Samkandla ngumgcini sihlalo walenhlanganiso.
Sihlangene singabomama beqembu lakokuwe babakazi kanye lomunye phakathi wethu sikhankasa sisenza umcimbi wokudingela intandane zethu ezihlala emzini okuthiwa yi-Mustard Seed Communities ekobulawayo eWoodville. Lindawo igcina intandane ezigogekileyo.
Umamkandla uqhubekele phambili echazisa ukuthi imali abayibuthanisa sayo isetshenziswa njani.
Lindawo igcina intandane ezigogekileyo. Kulolu hlelo olwenzakale ngomgcibelo besidingela lezi ntandane imali yokuthi sibathengele wheelchair, inqola zabo zokuhamba ukuthi sibaphathise ukuthi benelise ukuhanjiswa esikolo bengatshoni njalo belele njalo nje embhedeni kodwa benelise ukuthi basukumise bafakwe ezinqoleni zabo wona phela kanye ama-wheelchairs baye esikoleni njalo bayayenza ezinye izinto benelise ukudlala phandle labanye abantwana.
Bathi njalo banenhlelo eziningi abazenzayo kwele Zimbabwe amakhosikazi la.
Sike senza njalo eyinye idonation sihambisa ingubo ebantwaneni intandane ezihlala emthunzini weThemba. Sabatshayela njalo lezicathulo zasesikolweni. Sisenzile njalo okuthiwa yi-Mother's Day lapha kade senze umcimbi omkhulu emzini wakobulawayo sisenzela abomama bethu abakobulawayo. Lo nyaka siphakathi kokulungiselela njalo umcimbi we-Mother's Day okhona mhlaka 12 May.
Kwabamlaleleyo ngalesi sikhathi emsakazweni, uMamkandla wenza linkuthazo.
Sicela kumphakathi omuhle uZulu othembekileyo ukuthi asisize. Nxa ufisa ukusisiza thintana lami, xhumana lami kungwalo zami kumakhasi ami aseFacebook kumbe kubo Instagram kumbe njalo enambeni zami +44 7796834388. Ngiyabonga Zulu omuhle ngokubambana elikutshengisileyo kulumkhankaso.
Abadala bathi sibusisekile isandla esiphayo. Uwe babakazi ngomama abathi kuphatsana loxhasana yiko ongathuthukisa isizwe salapho abadabuka khona esikamthwakazi laloba sobehlala eBritani abakhohlwa lapho okulenkaba zabo. Mele Studio 7 eBirmingham kwelendlande igama nami Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo inyathelo lokungamukelwa kumklomelo weqembu lenguqu eleCape United ngonompembe emdlalweni waleli qembu lele Highlanders ngesonto lisekelwe ngabenhlanganiso yenguqu emhlubulweni wezwekazi leAfrica yeConfederation of African Football. UPlacidus Jeremiah Studio 7 usethulela lolu daba.
Habe Confederation of African Football CAF bathi ubeqondile uThabani Bamala ngokungemukeli ileli go. Umkhokheli wekomiti yenhlanganiso zabonompembe kuCAF eyiyo elawula ukusebenza kwabo uIsmail Ahmed uthi phansi kwemithetho leziqondiso zomdlalo wenguqu uBamala uthethe inyathelo eliqondileyo esithi uphathele umdlalo ngokukhalipha okukhulu njalo unompembe ohloniphekayo ezwekazi laseAfrika olakho ukuphatha imidlalo yomncintiswano walonyaka owe 2019 Africa Cup of Nations. Nxa abenhlanganiso yakhe eyeZimbabwe Football Association ZIFA bengabanikeza igama lakhe ukuthi aphathe imidlalo yalomncintiswano. Kodwa ke abalandeli beCapes United kabajabuliswanga ngisho lakancane ngaleli nyathelo elithethwe nguNompembe. Besithi leli qembu laqhilwa ekunqobeni kulomdlalo umdlalo weCapes United ingqikelana le Highlanders iBoso ngesonto uphele kungutshikilo bhanqa 0-0 njalo lolu lokhe kuludaba egudwini lalamhla lokhu sesifike ngolesithathu kunjenje. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitus Jeremiah.
Lo ozothileyo othi owami wena uhlatshelwa nguTiny Lo Tammy. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa namhla unxuse osomabhizinisi ngenhloso yokubacela usizo ekuphathiseni labo abathinteka kuzulu lesiphepho. Siligqiba lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.